Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 28 kuNtulikazi 2023 ngoKeep Stube. Endabeni zethu lamhlanje. Umthetho ndaba weSupreme Court usekela isinqumo sedalele High Court sokuthi akumelanga umnumzana Xavier Kasukwere ancintize kugedo lukamongameli.
Asomncintisano wokulwa ngomncintisano wokukhetha abakhokheli abaqotho abale-development yakhe.
Amalunga amabandla athiyeneyo afola emigwaqweni ikhankasela ukhetho olukhululekileyo. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulo msakazo. Idalele leSupreme Court selivumelane lesinqumo sedalele High Court esokuthi umnumzana Xavier Kasukwere akumelanga incintise kukhetho lukamongameli oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Lokhu kutsho ukuba uKasukwere oncintisa ezimele ulakho kungangeni kukhetho lolu olabantu abalitshumi lambili 12. Okwamanje uselubhekise e-Constitutional Court, kubika uMlondolozi Zindlovu.
Abahloleli bomthethondaba o-Supreme Court uJustice Antonia Guava, Justice Chinembiri Bhunu loJustice Felicitas Chatukuta bathe uKasukwere ubengasoze aphumelele edaleleni ngoba udaba lwakhe belungelasisindo. UKasukwere waphanyeka udaba lolu eSupreme Court kulandela isinqumo seHigh Court esakubeka sobala ukuba wephula iziqondiso zomthetho wokhetho kulandela ukuphanyeka amaphepha akhe eNomination Court ngoNhlangula lalanxa wayesehlale phandle kwelizwe phose kwenyanga ezingamashumi amabili 18 months engafiki kwele Zimbabwe. Umnumzana Lovedale Mangwana owebandla leZANU-PF waphanyeka udaba lolu eHigh Court ephikisa ukungena kukaKasukwere kukhetho lukamongameli. Unkosikazi Jacqueline Sande omela uKasukwere utshele intethe lezindaba eHarare ukuba badane kakhulu ngokwethulwe yiSupreme Court.
Esesikubona lokuthi amadali wasithatha ithuba lethu ukuthi batshele abantu ukuthi ayilo kampanelani elisikosini enkosisithi indaba lethu layihambisa lapho iyakhetha khona sikukhithizwe lonke ngibona ukuthi yimba abakwenzayo.
Unkosikazi Sande uthi sebezaphanyeka udaba lolu emthethondaba we-Constitutional Court.
Lokhu akusongaphezeli kasukele kuthina ngokomuntu wonke ngoba isizwe seZimbabwe yiso esilekulungile lokukhetha.
Uphinde wathi kusobala ukuba ibandla leZANU-PF kalifuni ukuba uKasukwere ancintise ukhetho oluzayo. Abakubandla leZANU-PF bakuphika lokhu. Kusenjalo ibandla le-CCC seliphanyeke kudale le-Supreme Court udaba lokwalelwa kwamalunga alo alithumi lambili ukuba bencintise kukhetho lwamalunga edale lephalamende koBulawayo. Idale le-High Court lithethe isinqumo lesizolo kulandela okwaphanyekwa kulelo dale izizalwane zeZimbabwe ezithi kwakungamelanga abantu laba bancintise kukhetho lolu ngoba baphuza ukuphanyeka amaphepha abo e-Nomination Court. Umnumzana Gift Osalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uthi ibandla leZANU-PF kalisoze lenelise ukubavimba ukuba bencintise ukhetho olukhulu oluzayo.
Ngenxa yokubana ke iHigh Court ithe ama-MP ethu emiswe koBulawayo, kodwa ke sesifayile ke application yethu ke eSupreme Court ukubana ke amakhandidethi evunyelwe ukubana ke beqhubekele phambili ngokukhankasa, ngenxa yokubana ukhetho lutho ukuthi abantu bevunyelwe ukukhetha umuntu ke abamfunayo. iZANU-PF izama ukufohla koBulawayo ngendlela engeqe semthethweni, yikubona ke besebenziseke amadale ukubana ke bemise ke i-TCC.
Kodwa umnumzana Mabutho Moyo okudayele iZANU-PF Central Committee uthi ngabalani lodaba lwe-CCC loluga kasukuwele
yiko kutwa ngabantu abazikhanzinge ngamafutha abo bebesazi kamokabanzi ukuthi ilanga lenomination linini kodwa bona bakhetha ukuzithathela isikhathi bakhetha ukulwa bexabana ngama candidates amabandla aqoqekileyo alungisa afayela amaphepha on time so lokho abakhulumayo hayi so ngabantu nje abazama ukuvika ngomune bazikhanzinge ngamafutha
unkosikazi Betha Chuma incwethi kwezombusazwe osebenza e-University of Zimbabwe uthi ukhanya engani alukhululekanga ukhetho oluzayo.
Ilunga leqembu eliqineka ngako lingasekho kwezekhetho kuyademoraliza lakho lo msebenzi wakhe uyabungasoyi ufani lo muntu oncintisayo ekhethweni ekwazi ukuthi kulento azayithola ekugcineni ngoba umuntu osekwazi ukuthi usesebenzela abanye bakhe hayi ukuzisebenzela yena.
Ukudaba olufanayo aqhubekela phambili amalungiselelo okhetho elizweni lonke kulokulwisana kubandla le-CCC eMarondera lapho kulabantu ababili abathi bazancintisa ukhetho oluzayo lwamalunga edale ephalamende bemele ibandla leli umnumzana Caston Mateu lomnumzana Mishek Manyere bathi bakhethwa ukuba bemele i-CCC ukhetho oluzayo. Ngimele iThuthu 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abamabandla ezombusazwe athiyeneyo kanye labamabandla ekholo bafole emigoqweni namhla eGwanda bekhankasela ukuthi kuqhutshwe ukhetho olulokuthula lonyaka. Walbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuthula sikhuluma ukuthula babona amandla onke simemethekisa ukuthula.
Abasekeli bamabandla agoqelele ZANU-PF, Citizens Coalition for Change, ZAPU, Thokoza Republic Party, MDCT, kanye ne-United Zimbabwe Alliance baphatheke kulo mkhankaso obugoqwe inhlanganiso yamakholwa eZimbabwe Christian Alliance. Bakhulume ngazwi linye abamele amabandla athiyeneyo besithi akumelanga kube lodlame ngesikhathi sokhetho. Umnumzana Thulani Moyo olilunga lebandla leZANU-PF uduze lukumele akhumbule ukuthi ukhetho luzayo alunje ngomdlalo wenqindi.
Abamncintisano wokulwa, womncintisano wokukhetha abakhokheli, abaqotho, abale development jihad. Phansi izikhali kasingalwini ngazo izikhali, asisebenzeleni iminwe yethu ukuyavota ngokuthula singaxabani. Ubuntu bethu njengamajawunda mafirime, ngibonisa ubuntu bangikhona.
Umnumzana Dingelizwe Ndlovu obemele ibandla le-CCC layo uthi kubalulekile ukuthi uZulu avote ekhululekile ukhetho luzayo.
Wonke nomuntu azizwe ekhululekile, kube nokuthula esigabeni sethu, lowo lalowo akhethe umuntu ozamela kuhle, kungabi nomunye okuzaba nobudlwangudlwangu kwabanye.
Umnumzana Edmund Xakaxwayo olilunga lebandla leMthokazi Republic Party uthi kube linyathelo elihle ukuhlanganisa amabandla ezombusazwe athiyeneyo.
Abantu banobumbano lokho uze namalethi ngenhlangano yawo ake kubonge bakithi nake singabanikazi bendawo ti ayihlale phansi babomthe.
Umnumzana Canisius Gala webandla lezaphu uthi uZulu akumelanga aphatheke kudlame.
Nakhathesi noma kwayiwe empini kahle ngaziqhayimini ngentwembi yokubulalana sesikubona sekungathi sesingama-liberators kudlula abanye ubulala umfoweni. Kumele ukuthi kudlule leso sikhathi kulandele isikhathi sokwakha ilizwe. Asakheni ilizwe, sakheni ilizwe sibambene. So ngolimi lwami ngithi asibeni nokuthula.
Umnumzana Nixon Gama osakhulayo okubandla le-MDCT ukhuthaza osowabo ukuthi bengavumi ukuphatheka kudlame.
Ukuthula kumele bakubonele kithi Zimbabwe yonke ukuthi thina asibi noba sityeni, siyenzela ukuthi sibe nobhema shebelela nithawuti ezehome. Akula sokumelana ngomunye ngenxa yesikhipha sakhe sityeni, kumele sibambane sonke njengabantu bemashebelele ngesiyaka yeZimbabwe.
Umfundisi uNkosikhona Dube webandla lezekholo lesiKristu ele-Evangelical Lutheran Church of Zimbabwe uthi uZulu akumelanga axabane ngenxa yembono ethiyeneyo.
Siya kube nokuthula esigabeni sakithi, kungabi khona obona omunye olombono otshiyene nowakhe njengesitha, kodwa umbone njengomfowenu. Yenze konke ngokuthula, sikhankase ngokuthula, sivote ngokuthula.
Umqondisi weZimbabwe Christian Alliance esiqinini seGwanda unkosikazi Patiswe Dube uthi bathethe leli nathelo ukuze bavikele ukuqhamuka kodlame lwezombusazwe oluvame ukuba khona ngalesi sikhathi.
Nxa sekulokulimala sekulokufa kwabantu i-development kayisekho, njalo lalokhu esiyabe sikuvotela kuyabe kungasasisizi ngoba i-violence kwesinye isikhathi kufa ama-breadwinners, abantwana basale sebezintandane, sekusiba le-problem futhi elizweni ukuthi kunakekelwe lezo zintandane. Yikho kusenze kakhulu njenge-church saphakamisa lo mkhankaso wendaba zokuthula.
Lanxa kungakaqhamuki udlame lwezombusazwe esiqimini seGwanda, amanye amabandla aphikisayo akhala ngokuthi abasekeli babo emaphandleni bayethuselwa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngezinyamazana zasendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority lubika ukuba lubhekane lohlupho lokukhuphuka kwenani labantu abazingela inyamazana okungekho emthethweni. Luthi ilizwe lilahlekelwa yimali eningi okumangalisayo kulandela ukubulawa kwezinyamazana ngamadabuka eZimbabwe labavela kwabanye amazwe, kubika uNokutaba Dlamini.
Uhlangothi lolu luthi lulahlekelwe izigidi ezilichumi lambili zamadola eMelika, 12 million United States dollars, kusikhatshana esisanda kwedlula kulandela ukubulawa kwenyamazana zasendle ezigoqela obhejane, indlovu, inkakha lezinye ezithengiswa eChina nakwamanye amazwe. Umnumzana Tinashe Farao, isikhulumeli sohlangothi lolu, uthi lonyaka kuphela sekubotshwe abantu abafika phose amakhulu amabili 182 bakule kanye labalichumi abavela eZambia lamanye amazwe abatholakala bezingela okungekho emthethweni. Uthi kumnyaka ophelileyo kwabotshwa phose abangamakhulu ayisithupha lengxenye 644. UFarao uthi sebenanzelele ukuba abantu laba bayengwa ngabale mali. Umnumzana Vusumuzi Masilela, umphathisigaba phansi kwenduna uMvuthu, uthi impilo yokuzingela siyimvama nje ezigabeni eziningi ngenxa yesimo esibi sendlala lokuswela inzuzo kwezendlelezi.
Uma ubabuza bakutshela ukuthi siyalamba, sebesifuna ukuthi sithole inyama and then enye sithengise, sithenge impuphu, indlela esiphila ngayo.
Amazwi akhe elekelelwe ngumnumzana Farai Magu, okhokhela uhlangothi lwe-Center for Natural Resources Governance.
Nobody enjoys crime.
Umgqoka ukuthi uhulumende kumele aguqule umumo kaZulu ukuze bengaphatheki ekugangeni lokho. Akula muntu othokozela ukuphila ngokuganga, kumgceke ukuba laba bafuqwa yibuyanga ngakho bengathola inzuzo kwezendle. Ubudlelwano bukahulumende labo uzahlanzeka, njalo yibo abangaceba nxa sekufike abazozingela ngokungekho emthethweni kuzigaba zabo.
UMasilela uthi balokwesaba ngezinga eliphezulu lokuzingela kwenyamazana zasendle okungekho emthethweni.
They are destroying environment ngoba babulala sibili kakhulu okokuthi kwezinye indawo azisekho inyamazana ezinjalo. But we are still trying to encourage ukuthi bekwekele, and ama-parks angikhona la ukuswanye involve abuye kuma-community to lecture, betshela abantu i-importance yenyamazana. Is very very important, but kwesinye isikhathi ungaze watshele bakutshota silam motor to drive to that site. So at the end of the day sithole ngazathi laba kabala ndaba lakho.
Umnumzana Ignatius Mayeresa, osebenzela uhlangothi lweZimbabwe Environmental Lawyers Association, uthi ukuze udubo lolu luphele kumele izakhamizi ezihlala duzane lezihonqo ezivalele inyamazana zasendle zithole inzuzo ezinyamazaneni lezi.
The first thing I think
izinga lezigwebo kanye lokuqakatheka kwemvelo, ngoba inengi lephula imithetho ngokuswela ulwazi, njalo nabomthetho labo kufuze basekelwe ngokufundiswa ngezomthetho ethi nezakhamizi lezi zithiwe inzuzo.
Kubikwa ukuba ngomgqibelo kuviki eliphelileyo kubotshwe abantu abathathu koBulawayo abatholakale belempondo zendlovu eCowdery Park. Ngosuku olulandelayo kwabotshwa njalo abatsha abathathu egangeni leFuller Forest eVictoria Falls abaficakala befihle isaka lomhwabha weBhalabhala. Ngemva kwayizolo kubotshwe njalo owesilisa edolobheni leli otholakale ehlinza impala ezimbili leBhalabhala njalo elemijibila elichumi lanye eZambezi National Park. Abe Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority bathi ukwehlisa lezi zehlakalo sebe phakathi kokuguqula umthetho wezendle abathi wabunjwa ngabamhlophe ngemva kokunanzelela ukuba upha inyamazana amandla kulabantu ngesikhathi zibulala uzulu njalo zibhidliza lezilimo. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Abakubutho abagenqule uMongameli Mohamed Bazoum bathi kuzachitheka igazi kungangenela amazwe kulokhu abakwenze eNiger. Batshela abezindaba abeReuters ukuba bagenqule uBazoum kulandela ukwehluleka kwakhe ukubusa ilizwe leli. Wakhokhela icele lebutho lePresidential Guard uthi bayakusekela okwenziwe libutho. Ngokwamanje ukhokhela idale leTransitional Council. Omunye njalo ukhokhela ibutho uGeneral Abdou Sido Issa laye uyakusekela okwenziwe libutho. UBazoum uthi ususwe esikhundleni okungekho emthethweni, ngakho-ke ucela uncedo emazweni wonke jikelele. Inhlanganiso ye-ECOWAS ayikuthakazeleli okwenzakala kwele Niger. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Akumangalisi kangako ngoba sokulisiko vele ukuthi imibuso ibe ihluthunwa ngendlela ehluthunwa ngayo. Okunye kusenziwa yikhona ukuthi abantu ababusayo kababusi ngendlela efaneleyo. Bese kusiza ukuthi kayikho into esatshwayo lapha e-Africa. Inhlangano zalapha ziwiki ukuthi zilwisane lo mkhuhlane lo wamakhulu.
Kule ndlela yokuthi kungamiswa yini khonokho-ke ukuthi ibutho ligenqule uhulumende?
Ngibona indlela yokukumisa yona ingaba khona nxa kuyikuthi kungaba lama regional bodies le African Union eqinileyo elumayela amazi kungalungiseka khona lokho. Uhlupho yikuthi bayazi ukuthi vele kakula ma consequences angaze benzeni, kuzasala still kusezandleni zabo.
Siyabona ke i-ECOWAS sijala ukukhuluma sibinxa kule nto enje, bakhulumela phezulu basukumela phezulu kodwa kugcina kuvele kuhlala kunjalo. Pho manje nxa kuhlala kunjalo babe khulumelana ngakhonokho?
Ye, ukukhuluma bayakhuluma. Into ehluphayo babudube yikuthi kule nto yothiwa yi-sovereignty of the state. Yona le concept iyahlupha ngoba kusuka kunike kuthiwe khona amandla asebantwini abakulelo li kodwa kungalandlela abantu labo abangakulungisa ngayo ngoba nxa sekulabantu abaphethe imibhobho njengoba sisiza ukuthi upresident lowo indlela aphethwe ngayo impilo yakhe isengozini ngendlela eyesabekayo. So ke okuhlupha bekumele ukuthi ngabe kuthiwa i-African Union ngokwayo yiyo eqinileyo bakwazi labafuna ukwenza amakhuwona la ukuthi kulobunzima obuba khona manje kukompunzi edlemini laye yena lubaba ube bahlupha khona phana ukuze bafuna ukuthi bamgenqule ube bahlupha. Kube sekusiba le khuwa ezinjengezeZimbabwe naleyi iyabagwabisela abanye bese becabanga ukuthi kahle lathi siyenze kwesinye isikhathi ingasaphumi ngendlela yaphuma ngayo eZimbabwe.
UMnumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance. Wexoxa le-Studio 7 eseJohannesburg kwele-South Africa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga. Silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Sing singeni kusigaba esilandelayo sike sihlangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UMnumzana Vladimir Putin uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba ilizwe lakhe yilo elenza kube nendlala emhlabeni wonke jikelele kulandela ukulwisana kwelizwe lakhe lele-Ukraine. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba uPutin utshele inkokheli yezwekazi le-Afrika esemhlanganweni we-Russia Africa Summit eSt Petersburg ukuba amazwe entshonakalanga yiwo enza kwaba lendlala emangalisayo. Ibutho lakwele-North Korea belibokisa izikhali zalo namhla ngesikhathi kunanzwa usuku lokuphela kwempi ye-North Korean War. Inhlanganiso yezimi imbokodo iqhuba inhlelo ezimbalwa ezinceda uzulu kwele South Africa lakwele Zimbabwe. Sixoxe ngodaba lolu loNkosazana Victor Smatutu, umgcini sihlalo wenhlanganiso le.
Umuntu ongumama kahlala phansi like kunje kuningi esikwenzayo, asihlali phansi. Lapha thina ngiba seMzantsi Afrika ngonyanga lezayo esizwenze kuviki ezayo lapha eMzantsi Afrika kuthakazelelwa i-Women's Day, ilanga labantu besifazana. Nathi siyazi ukuthi eZimbabwe kasilithoko lithakazele lolu suku, kodwa ngoba silapha senza lokhu ngesilungu okuthiwa when you are in Rome do what women's do. So lathi lokho sizakwenza, sizalithakazelela usuku lolu mhlaka 9 enyangeni ezayo. Singomama sinxuse omama, sabe siledili impela, sabe siklabe, sabe silabomama khona, sikhuluma labo nje, sixoxa kuningi esikumele sihlangabezana lakho singomama, esifuna ukuthi sihlale phansi uxoxe labomama. So mhlaka 9 Agasti siledili simeme khona omama ukuthi ngesuku sithakazela lolu suku, sibe silabomama sixoxa ngalokhu esiphila phakathi kwakho nesiphila lakho. And bese usithi futhi kunyanga ezayo siyazi ukuthi isizwe samaNdebele, isizwe sikamzilikazi, siyabe sibongaza usuku olubizwa ngemzilikazi day olukhona mhlaka 9 ngoMpandula ngoSeptemba. Akubenhlangano yezinye imbokodo, sobe sikhona futhi lapho mhlaka 9 lathi sithakazela lesizwe usuku lona lolo lukamzilikazi. Futhi mhlaka 8 singakayo esukwini lukamzilikazi, sizabe siselupane eNhlanhla Secondary School, sizabe sihambise khona okusetshenziswa ngabantwana abangamantombazana nxa besesikhathini, sikubiza ngesilungu sithi ngama-sanitary pads. Sizabe sisenhlanhla mhlaka 8 sike bengolwesihlanu, kuse sithi ngomgqibelo mhlaka 9 bese sisiya emhlahlandlela komzilikazi day, sisiyabungaza lesizwe ilanga lenkosi umzilikazi.
Ngikho konke lokhu elikwenzayo kwini zalisukumele phezulu.
Singabheka ukuthi ekuqaleni izinto eziningi besenziwa kakhulu ubaba. Manje sokusukuma umama siyabona ukuthi lokhuyana emuva ngale kwezinto zisenziwa ngobaba, izinto eziningi sizibonela senziwa ngoba umama bengabantu okuthiwa hayi umama ngabantu bekhithini abahlezi ngikhaya bebheka izimuli bengaphumeli phandle bebona okwenzakalayo besize lapho abadingeka khona. Bekukwalutshwani kakhulu ukuthi uthole umama besizakala ngoba obaba bebengeke bakwazi ukuthi betsho ukuthi hayi nazi inkinga mama bafuna ukusizwa lapho. Kodwa njengoba singomama nasisukumela phezulu siyazibona kakhulu inkinga ezibhekane nabomama. Kusisaba lolunye ihlupho esizahlangana lalo kwena le nyanga edluleyo kulo munye umama ofike kithi ethi uthebe ngumkhukhu wakhe e-Alexander lapho kade ehlala khona. Isimo besisibi kakhulu ongawukuthi umama lo othema esethindane lathi wakwatsha isimo sakhe, sahamba sayofika sayabona, sifike sabona ukuthi okudingeka ukuthi kwenzeke kulo mama lo mntwana kade etshela yini. Yizinhloso zenhlangano lezi ukuthi lapho mama bathi bahlukumezeka khona sifike cathatha, sifike sibone kuyini esingakwenza. Abo mama sebekwazi ukuphuma kona nxa behlanganele uhlupho basidinge njengenhlangano ngoba besazi ukuthi njengenhlangano kukhona lapho esisiza khona. So kuyasijabulisa kakhulu ukuthi sesisazakela ngaleyo ndlela yokuthi omama sisadinga ukuthi size sibadinge, sebesidinga bona. So kuzabalula kakhulu ngoba nxa bona sebekwazi ukusidinga thina sizaba wonke umuntu olenkinga uyakwazi ukusidinga kulokuthi thina sesiphuma sisiyadinga kanti ke sifike kibo bonke.
Singathi seliyanceda abantu abaningi kanganani selokhe lasungula inhlanganiso le.
Abantu abaningi kakhulu nxa singathi abantu abezela ama-testimony ukuthi sebesizakale okungakanani besizwa inhlangano yethu, hayi kungatshona ilanga. Thina asisizi abantu abalapha e-South Africa kuphela, siyasiza kakhulu nabantu abaseZimbabwe. Kaningi kakhulu lapho kudingeka khona umama inoma kuseZimbabwe sisukumela phezulu si noma singakwazi ukuyafika sithumele ukuthunyelwayo loba kulabo mama abalezinkinga noma bayabuya kithi sesike sasiza abanye bepublisha amabhuku abaleziphiwo zokuloba siza abanye abakhupha izingoma abahlabelelayo sibasize sibancedise noma singeke sibancedise ngemali abantu abaningi sibancedisa ukuthi simlayele umuntu ukuthi hayi uma ufuna ukwenza lokhu uhamba lapha omunye sihambelayo ukuthi lapha ngena lapha kulalokho ofuna ukukwenza sesisiza abantu abaningi kakhulu angikhulumi ngeZimbabwe singathi isigaba semathebelelenti akula province esingakayihambi
boselokugcina mama
engathoyi ukuthi njengoba siyinhlangano ehlala ebhese kakhulu lapha eSouth Africa abantu ngabangathi ukuthi hayi lezi nhlangano ezisebenzele eSouth Africa thina siyizizimu imbokodo okutshengisa ukuthi siyinhlangano yaseZimbabwe sinjalo kuloxhaso oluningi siludinga ebantwini inhlangano yethu izokuthiwa yivizimu imbokodo NPO okutho ukuthi yinhlangano engelanzuzo siyatholakala enambeni zeSouth Africa ezithi 0027 73 654 0217 kumbe 0027 84 993 6981 ekhasini beFacebook sitholakala ekhasini elithi I am a woman ngiyimbokodo kumbe usithole kuTwitter sikhona @zim_npo.
Unkosazana Victorius Madudu ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezim imbokodo bexoxa leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget.
Uhlelo was a Friday living is lomculi wengoma zokholo ozibiza ngokuthi ingani yabapostoli. Lapha uphethe ingoma yakhe entsha ethi igama lakho. Nangu exoxa lo Ntungameni Nkomo we Studio 7.
Salbonani, salbonani. Mimi kamalani muslibaziso spanda. Ngizalwa eplan kondolwane le kugoma kwama. Ikora kwenzalwa khona.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ababe befuna umculo wami bengaxhumana lami ku 063 521 9067. Ngokuhlala ngiseSouth Africa endaweni okuthiwa iKruger Stop. Yikho lapho engikhona okwamanje.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Ngithanda ukukhuthaza abalandeli bomculo wegospel ukubana bahlale bekwazi ukuthi uNkulunkulu ukhona ngaso sonke isikhathi, noma ngabe yiziphi izimo ufika isikhathi ubhekana nazo ezinhle nezimbi, kodwa uNkulunkulu yena uyinkosi njalo uzohlala esibhekile ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu ke ntombi yakwethu la igama lakho kumele silibonge. Ingakhohlwa nokuthi-ke eleZimbabwe liguqwe namhla ngele-Australia 8630 emdlalweni we-Vitality Netball World Cup odlalelwe khonangale eKapa. Njalo ku-live talk namhla sixoxwa ngokhetho olukhulu oluzaqhutshwa ngoNcwabakazi. singakazi khona pha ke enkundleni isike sibone ukuncane ke kade silakho namhlanje umthetho ndaba we Supreme Court usekela isinqumo sedalela High Court sokuthi akumelanga umnumzane uSylvia Kasukwere ancintise ukhetho lukamongameli. Ngolibalisa ke njabulo ngumthembo osithembayo uGift Dube Lilane.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
muraranaka amuri yeZimbabwe.